Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing ukusiphathela indaba ngolimi lwesiShona olwamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 3 Mfumfu 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
ngimele mpela ngoba ngishaywe ngamabhulethi angu-3 phakathi kwamabhulethi amaningi wonke lade engikhutha. Kuthi ngangikhangele impopati isebenza laphana kule nhlamvu eziningi kakhulu. Ukule nhlamvu ezidlula mshotsheni, kodwa inhlamvu ezinye ezindlula ezingu-3 ezisemzimbeni wami, kodwa sezigijima ezindlula elilodwa lisasele emzimbeni.
Umlingisi olodumo umthulisi moyo owaziwa ngegama lokuthi Mahlalela uthi udujulwe ngabantu eGoli ngempelaviki ephuma emcimbini wabaculi eHillbrow Theatre.
Mahlabe Zulu, njengebandla labantu iTriple C sikhala ngemuli yakonkomo uHighten Nkomo. Hayi, ilanga elimnyama sithi kabakhale ngethemba.
Lanxa umnumzana Highten Nkomo ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, i-National Hero Status, iningi lisola ukuphathwa kubi akwenziwayo nguhulumende esaphila. Abehofisi yommeli weZimbabwe kwele-South Africa sebesungule umkhankaso wokusiza bonke abantu abafuna ukuthola ingwalo zokuzalwa lezokuhambisa bekhona le kwele-South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umlingisi olodumo umthulisi moyo owaziwa ngegama lokuthi nguMahlalela uthi udutshulwe ngabantu eGoli ngempelaviki ephuma emcimbini wabaculi eHillbrow Theatre. Umoyo uthi utshaye izinhlamvu ezintathu loba abamdubulayo ekhalise umbhobho waze waphela du inhlamvu. Ugijinyiselwe esibhedlela seJohannesburg Hospital lapho wakhutshwe inhlamvu ezimbili kwasala olulodwa oluseduzane lenhliziyo. Ake size ekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ngesehlakalo lesi.
Futhi ngomsaturday ntambama ngithe ngivakashela iqembu umculo wakithobelontsha i-CD lakhe laphana umcolisi Mr. Bones. Ubelontsha i-CD lakhe eHippo Theatre. Ngase sithi ngizwe lami ngihalalisela, ngafika mpela hayi ngabukela umdlalo. Ngase sithi ngiyaphuma nje laphana, sithi ngiyaphuma. Abantu bengijabulela nje kukuhle sizishukele izithombe. Ngase ngimangaze ngisemotweni, uma sithi siyaphuma nje imoto ebehamba ngayo. Ngase ngibona sengidubuleka inhlamvu sezivulala amaglasi emoto, ngase ngidubuleka sikhonapho.
Ulimele kanganani?
Ngilimele mpela ngoba ngishaywe ngamabhulethi angu-3 phakathi kwamabhulethi amaningi wonke lade engikhutha. Kuthi ngangikhangele impopati isebenza laphana kule nhlamvu eziningi kakhulu. Kule nhlamvu ezidlula mshotsheni, kodwa inhlamvu ezinye ezindlula ezingu-3 ezisemzimbeni wami, kodwa sezigijima ezindlula elilodwa lisasele emzimbeni. Basalisho ukuthi balikhiphe ngendlela e-right.
So kuthiwani kuthiwa balukhipha nini lolo luseleke?
Kuthi basalinde ukuthi i-specialist alokhuze ikhiphe lokhuze umhlamvu lakhona ngendlela e-right. Specialist ozabekwazi ukuthi athile le nto yangkhona.
Singathi wena ucabangela ukuthi ngobani abakudubulela?
Ucabangela laphana kungaba nzima bhuti omkhulu, ngoba angithi yibo vele yindawo edume ngobugebengu. So into esuke iyenzaka laphana ngabe ungasakwazi ukuthi ngibugebengu njani, ngoba vele indawo yakho ibe lokudubula nokuningi. Ngoba ngemva kwami khonapho kube nomuntu osele waphelwa umphefumulo futhi kuleyo robot engiqale ukudutshelelwa kulo. Mase ngisizwa ngoba ngitheze ngisizwa kusasa abantu ade becabanga ukuthi ishuthi yini emdutshuliweyo, ngoba kugcine kudubuleka omunye umuntu kule ngesikhathi esifana nayo. Lowo-ke wasephelelwa umphefumulo wakhe. Mina ngaleso sikhathi besemphuthunjelwe esibhedlela e-Johannesburg.
Ye, uhambe kusiphi isibhedlela?
Bangiphuthunjelwe e-Johannesburg Hospital. Yikho lapho engifike nga-admithwa khona Saturday ntambama. Hayi, bangamukela mpela ngezandla ezimhlophe, banginikeza mpela i-treatment ephezulu kakhulu.
Yes, singathi akulama expenses akhona okumele abhadalwe.
ama expenses angabe khona nje umuntu obufika kodwa ngithi nga obesasindisa umphefumulo balokukwenza lokho ukuthi baqale bakuncedise sebebuya ke sebe lenhlobo zabo kodwa ikukhona impela lawabe ukukhangela njengomuntu ophuma elizweni leli elinye elingasele elizwe lakulesi
ye phosela ukugcina kubalandeli bakho ubatshele ukuthi kungako kutheni namhlanje
abalandeli bami bonke abangixhasayo labahamba lami yimi mahlalela ngikhona impela ngisaphilile kungehlela ingozi engiveleleyo engakwaziyo ukuthi bekuyintando kaSada noma intando kabani kodwa nxa kuwukuthi bekuyintando yomuntu or isifiso somuntu esisibi angilacala lo muntu engikwenzayo ukujabulisa izulu wakithi ngijabulisa abantu bakithi kusomahlaya isifiso sami lesiyana kodwa bangaphatheki mhlawumbe niyabe ngithinta ngizenithinte lezi ndaba ezithinta abanye abantu bangivolele manje bengaze bathathe umphefumu lomuntu ojabulisa izulu wakithi nje kahle ngendlela ekhethekileyo kungela ndlela ukuthi mhlawumbe ngilwa nomuntu kumbe ngenzani.
Umthulisi Moyo ngumlingisi olodumo owethulela uZulu okuthiyene enkundleni yokuxhumana e-YouTube. Ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Imizamo yokukhulumisana lamapholisa ngalolu daba yehlule. Umnumzana Hayten Nkomo owayesaziwa ngegama lokuthi Billy Mzamo ngesikhathi sempi yenkululeko obhubhele emzini wakhe emangweni weBhengu eGwanda amaviki amabili edluleyo. Ubekwe endaweni engcwatshwa amaqhawe esizwe e-National Heroes Acre eHarare namhla. Unkomo obhubhe eseleminyaka engamathuma isikhombisa wayengomunye wabakhokheli beviyo lebutho eleZipra elodumo ophiwe inhlonipho yamaqhawe lesizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye abadlula ezandleni zikankomo engumqeqeshi empini bagoqela umnumzana Kembo Mhadi oyingumsekeli kamongameli, umholi wamabutho elizwe aweZimbabwe Defence Forces uGeneral Valerius Banda kanye loColonel Osi Olimandu owesifazana wakuqala ukuphiwa isikhundla sokukhokhela abebutho esiqintini sakobulawayo seZimbabwe National Army labanye. Noma labo asebenza lo muyi bekwamukela ngenjabulo ukuphiwa inhlonipho le, ikakhulu abesifazana ababengaphansi kwakhe eMgushi Women's Camp kwele Zambia. Abanye njalo basola uhulumende ngokuphatha kubi unkomo esaphila. Umnumzana Felix Magalila Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, ngomunye abasola lesi siphatho.
Mahlabe Zulu, njengebandla labantu iTriple C sikhala ngemuli yakonkomo uHayten Nkomo. Hayi, ilanga elimnyama sithi kabakhale ngethemba. Iqhawe liqhawe, but sesibona ngani kulezi nsuku sesisizwa amaqhawe sefile, kubangelwa yini Mahlabe Zulu? Bonke othekula beZipra labo mama ababengale mkhushi bayamazi unkomo iqhawe selilele. Mhlane demobilizwa ngama 83 lanamhla lokhu ecambani ngubani elaye. Silembali ebuhlungu ukuthi ubaba unkomo ngesikhathi segugura hundu bamzingela njengomvundla kodwa namhlanje seliqhawe lamaqhawe ngoba balesika ukuthi umuntu osefile selungile afawanakha. Into embi leyo, thina be-Triple C sibona ngani amacomrades wonke amacomrades lama-combatants labogijana. All these people yibo ama liberators esizwe. Ubabo nje Nkomo owathena ngitsho lo vice president ngitsho labo Valerio ngitsho lamaqhawe wonke alele laphana. Namhlanje imbali yakhe sichazwa sefile. Kambe sithanda amaqhawe sefile na kumbe ondoloze siwaphe konke okufaneleyo okungazwakala ngumuntu ukuthi eziphilele. Sesicubungule sabona ukuthi ubaba lo bamzingela ngesikhathi segugura hundi wasila ngobuNkulunkulu wayemfihlile. Namhlanje sebekhuluma ngaye achibo iqhawe liqhawe iqhawe alideclare umuntu iqhawe lisideclare ngezenzo esaphila so asibeni ngabantu ukuthi amaqhawe kube leboard ezahlalibona ilondoloza iwonga abadala laba lelizwe sikhala lamankazana emkhush lawo abagcine baphukudla ebafundisa irudimental tactics fundamental tactics of the war lati salala lemuli yakonko asithandi ukuba ngama hypocrites ukuzenzisa abantu abaphokuzenzisa iqhawe liqhawe haqanda umuntu sefile asiyongeni sigcine amaqhawe ethu siyabaza abantu abaqala impi sebe kuma 77 years sebekhulile eminye iminyaka yafakwa phansi nje ukuthi babe phansi kodwa sabazi sebengokhokho sebefuna ukunanzelelwa yi-state hathi ukuthi sibuye size khuluma okuhle sebelele akuncedi lutho lokho iqhawe liqhawe mbe lilahlwe yiroseka mbe lito ngemva kwesiphala mbe sibayeni iqhawe liyasifaka hathi kufakwa ngabantu
Umnumzana Felix Magalila Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-CCC esipha umbono wakhe mayelana lenhlonipho ephiwe umnumzana Hayten Nkomo ngemva kokuphathwa kube esaphila. Kodwa umnumzana Believe Gawule ocubungula ezombusazwe njalo elilunga leZANU-PF uthi akaboni okubi ngokwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Kukhona sekuzwiliwe imbali yababa Nkomo zophela ukuthi ubabonkomo wathi ngesikhathi babesezambia khona ngale yena vele muli sikhona lezambia wasengena naye kuviyo lezapho wangena wayatraina laye ngaphansi kweviyo lezitra so ngaleyo ndlela kuzimisela kwakuthi emkhulule ilizwe laba naye wayekhona lepretoria ezambia ezishayele khona lepretoria ezambia lapha zambia kwakuthi sekubona kuqakathekile ukuthi ayekulwa akhulule ilizwe lakhe ngokunjalo wasebenza ke imbali yakhe ngabe itsho-ke ngokutsho ukuthi watraina amadoda analayo yabambile efutheni amadoda amakhulu ukhomanda omabutho owayekuviyo lezibla uvelario sanda nabokembo mohadi kuthiwa batrainwa nguye imbali esiyizwayo ngokunjalo-ke kuqakathekile ukuthi inhlonipho enkulu engaka ayithole ngomsebenzi wakho omkhulu awenzayo
abachothoza ibandla leZANU-PF bathi khonokho yikho vele elaziwa ngakho ukuthi nxa umuntu esefile usengomuntu omuhle kodwa ubaba lo ubehlezi kakubi njalo ngesikhathi seGugura Hundi wayexotshaniswa njengomvundla uthini ke ngakho khonokho Gawule
ye okukhona ke sokela ukuthi ni kuba izolo lokho kwenzakeleyo zikhona izinto ezingazinhle ezenzakeleyo kodwa sethinasiv asimuveni siye phambili sivulele i-chapter entsha kakhulu kunye i-dispensation nale yikubona sokurecognize amadoda asebenzayo njengabo baba uNkomo kodwa kubaba uNkomo ungakhangela impilo yakhe lanxa kunjalo layo wayengomunye wamadoda ezipra ubunzima wahlangana nabadoda ezipra layo wahlangana nabo phakathi ilizwe selijonge izivusho kwakuyisikhathi sakhona nesana ekumele ukuthi nxabe sibuyela abantu bebekhuluma ngendaba yepupula wendi siyikho ukuthi indaba yepupula wendi kayikhulunywe izifike ekucineni emaphethelweni abantu bayivale kuhle indaba le ibanje kuhle ingazangunguzo ingazayisetshenziswa njalo yilaba abanye abezembangaza sebedinga ukuthi bathele nzima ngokukhuluma ngendaba yezombhuqazi ngoba indaba ebuhlungu kakhulu le indaba ebuhlungisile kumali ihlale ukuthi imele ibanje kuhle abantu bangayisebenzisi ngesikhathi naso siza imikankaso sethatha ukuthi bayivuselele njalo nxa sikhuluma sokele ukuthi ubaba uNkomo ukuthi wayengananzwa wayengathini wayengathini hayi ngabantu abakhulumayo abafuna ukuthi badunge nje umumo wena lowo othile ngoba kathethe ngale inhlonipho ayitholayo ubaba uNkomo yabe ngubuya nje ngokunjalo kathi uNkomo kade ngalalutho umuntu kade ehlupheka kade zinzani mina ngesingami ngabantu nje abafuna ukuthi baveze umfanekiso ongayisiwo mabanye ebandleni lethu abakuhulumende ukuthi asebekhohliwe abanye babo abayibo balwayo
umnumzana Believe Gawule ngumcubunguli wezombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU-PF exoxa lestudio 7 ngocingo ekobulawayo izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka ngokuqansa kwembadalo yokugada izimoto zamabhasi awenkampani kahulumende eZimbabwe United Passengers Company, SUPCO, bethi isifana labazimeleyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imbadalo yokugada izimoto lamabhasi aweZupco ikhuphulwe kusukela namhlanje isuka kumadola aweZimbabwe angamakhulu amane i-$400 isiya kumadola angamakhulu amahlanu i-$500. Isakhamuzi sakobulawayo elilunga lenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Benny Moyo, uthi izakhamizi sezihamba nzima.
Ukukhwela kweZupco akusela mehluko phakathi kwe-public transport ekahulumende lali emsikashika ugcine ufanana. Kodwa ke thina sazi ukuthi uhulumende lomlando ukuthi provide izakhamuzi eziya emsebenzini nge-transport ethiphileyo abantu abayenelisayo.
Umongameli wenhlanganiso yabafundi bemakolitshini eyeZimbabwe National Students Union, uBeno Ncube, uvumelane lo moyo.
Kodwa kathesi nxa sesikhangele ke isibuyele yalingana laleyo ama-private operators osokuthengisa ukuthi uZupco akasenzi imisebenzi owayekhayele ukuthi ulanda ukuzowenza okwenza ukuthi i-transport ibe lula, kodwa usefana laleyo problem ayesithi bazama ukuyilungisa.
Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Themba Kuye Moyo uthi iholo seliyaphelela endleleni.
Inxa sikhangela iindaba zokukhuphuka kwentengo, sikhuphuke izinga okukhuphuke ngalo, bese sibuya sikhangela ukuthi laba abaholayo kuvele lokho ekume khonapho lokho kukhulu.
Ngakwelinye icele, izisebenzi zupho lazo zikhala loZulu zithi sezilenyanga ezintathu zingaholi. Isisebenzi sezupho umnumzana Methuseli Nyoni uchasisa ngenhlupho izisebenzi ezibhekane lalo.
Ya, thina njengezisebenzi ngaphansi kwekampani kaZupco, hayi sithwele nzima, siyakhala sibili. Sibe sikhalela uhulumende ukuthi ake ngenele sibili, sesine-2 months singaholi. So hhayi kathesi asisakwazi ukuthi senza njani, ngoba heyi sesikwelede kwazwakala, sikweleda lapho ukuthi engxenye imali zavuya, kodwa heyi nxa usebenza ungaholi for 2 months kunzima. Kathesi izikolo ziyavulwa, so abantwana babefuna ukugada besiya ezikolo, so imali zakho yasiyathathanga sasithathanga phe. And kuyabe kufunakala ukuthi ubhadale, ngoba kuzokuphela kula skwerete ukuthi abantwana ukuthi bazahamba ngesikwerete.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi ukukhuphulwa kwentengo yokugada izimota lamabhasi kuzadala inhlupho zokukhuphulwa kwentengo yezinto zonke.
Ukukhwela kwentengo yokugada uZupco kutsho khona ukuthi impilo sizabanzima kakhulu ebantwini kulalokho ekade iyikho khona. Abaningi akade begada baza kwehlule ukugada, bahambe nezinyawo, babanje inkunzi, batshaywa ngabantu, batshaywa izigebengu. Kanti-ke leyo madlana akade beyithola abantu isizamele iqathwe iye ekugadeni izimota. Singakhohlwa ukuthi abantu imali abayiholayo bayikhwelanga lokhu isemuva. Ngakho-ke eningi yayo kumbe lonke iholo liselizaphelele ekugadeni uZupco. Kayikho impilo enhle ebantwini abaphila ngaleyo ndlela xa ngabe imali yabo yonke isiphelela ku-transport.
Namuhla izimota zikahulumende ezithwala abantu zivuke zikhuphule intengo yokugada, osekuthiye iningi selichova amabhayisikili ukuthi abanye behamba ngenyawo ngoba sekungaphezu kwenzuzo yabo. Kunyanga edluleyo uZupco ukhuphule intengo yokugada isuka kumakhulu amathathu isiya kumakhulu amane, kuthi kulinyanga kusukela lamuhla ikhuphule isuka kumakhulu amane isiya kumakhulu amahlanu amadola. Njalo labezimota ezizimeleyo sebethola ndawonye labezimota zeZupco enzikini yedolobho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abe-ofisi yommeli weZimbabwe kwele-South Africa sebesungule umkhankaso wokusiza bonke abantu abafuna ukuthola ingwalo zokuzalwa lezokuhambisa ezama-birth certificate lama-passport bekhona ngale kwele South Africa kungadingeki ukuthi bayezitholela eZimbabwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isiphathamandla seofisi le uConsul General Melod Chaurura uthe Studio 7 ukuthi umkhankaso lo bawusungule ngemva kokubona ukuthi liyanda kakhulu inani labantu abafuna ukuthatha amapasipoti nencwadi zokuzalwa.
It is very difficult to project the figures. What we can confirm is that the weekly booking slots totaling 1,800 were filling up in less than 10 minutes.
Uthi lo banje bengeke betho ukuthi sebehlangene bonke bangaka abantu abafuna amapasipoti nencwadi zokuzalwa. Emavikini amathathu edluleyo, izikhala zonke bezivulelwe abafuna lezi ncwadi bezihle zithathwe emizuzwini elithume. Unkosikazi Chaurura uthi kusukela mhla ka 3 Mfumfu kuze kuyefika umhla ka 17, inani labafuna amapasipoti nencwadi zokuzalwa abasizwa yilo ofisi ngosuku liza kwengezwa lisuka kwabangamakhulu amane 400 liye kwabayinkulungwane 1,000. Sikhathi sinye le ofisi izavulwa ngomgqibelo langensonto. Bafuna lezi ncwadi bakhangelelwe ukubhalisa kukhasi leConsulate ebulenjini be-internet ukuze baphiwe isikhathi nelanga abazafika ngalo kula amaofisi.
We have every reason to believe that the pressure is arising from a general increase in awareness on the need for proper documentation for collective benefits. In addition,
uthi bacabangela ukuthi ukwanda kwenani lezalwa zeZimbabwe ezifuna lezi ncwadi kweSouth Africa kungabe kubangelwa ukuthi inengi selibona ukuqakatheka kokuba le ncwadi esemthethweni, kanti abanye ngabafuna ukusebenzisa lezi ncwadi ukufaka izicelo zeminye imihlobo yamaphemithi. Inengi lezalwa zeZimbabwe selemukele lelinyathelo ngezandla zombili besithi lokhu kuzasiza kakhulu ukulungisa inhlalo yabo kwele South Africa. Isizalo seZimbabwe njalo ilwela amalungelo abesifazane unkosikazi Beatrice Matutu uthi le into encomekayo kakhulu ngoba lezi zincwadi eziqakatheke kakhulu kulabo abafisa ukuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni.
Njengoba sokunjalo-ke sibhekele ukuthi sibone ukuthi njengoba kuthiwa umthamo omude kakhulu wabantu abafuna ukufaka lezo zicelo, sizabona lowo mthamo sehla ngoba sokuzasetshenzwa izikhathi ezingani zithe ukuba zinde. Lalaba abasebenza phakathi kweviki akade bengatholi isikhathi sokuthi bayefika econsulate bakwazi ukuthi bafinyelele ngempela viki khona ngale econsulate. Siyabonga kakhulu.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthi lo banje kusaziwa ukuthi uhulumende usebenzisa lolu hlelo ukuthola imali lithuba lokuthi bonke abadinga lezi ncwadi basukumele phezulu.
Hayi, kuyathokozisa ukuza mpela ukuthi bazayenza mpela into ezisebenzela ngama-weekend. Asibonge mpela, kuzaba lusizo. Yingakho ngizabiza bonke abantu abasukuma abafuna uku-apply ama-passport noba singazothatha isikhathi singakanani kibo lapho ukuthi bawathole.
Esinye sizalwa seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kuqakathekile ukuthi lolu hlelo lwethulwe ndawonye lenguquko kundlela okufakwa ngayo izicelo, ikakhulu ukuthi useSouth Africa bese kuthiwa zihambisele eZimbabwe amafomu akho owagcwalisileyo wabhadalela.
Ngoba eqinisweni mangaba iconsulate yakithi la ithi yabamela abantu baseZimbabwe, bekumele ukuthi umuntu a-apply khona lapho a-collecte i-passport yakhe khona lapho. Manje inkinga ekhona vele i-backlog lo-ke angeke yafa yaphela, izahlala ikhona still ngoba vele yonke into ihamba ngenyawo lukanwabo. So mbona ungathi hayi ayikho into engathi mhlawumbe izontshintsha uma bethu nabazasebenza la emgqibeni, ngoba vele inkinga izahlala ikhona lapha.
Abafuna zonke ezincwadi kule ofisi bazaqhubeka besizwa ngezikhathi zekuseni phakathi kweviki. Unkosikazi Chaurura uxwayisa izalwane seZimbabwe ukuthi zingavumi ukuqilwa ngamasela abhadalisayo abantu ukubatholela izikhexe zokuya kule ofisi ebulenjini be-internet, ngoba lokhu kwenziwa umuntu engahlawulanga ngitsho lesenti elesikhala. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Amabandla aphikisayo abakunhlanganiso ezizimeleyo labalandela ezombusazwe bayakusola okwamagama okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuhlukumeza abalembono ehlukene leyakhe bathi ukubotshwa kwabantu mahlayana ukuvalelwa kwamalunga edale lephalamende umnumzana Job Sikhale labanye bakhe ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party lawe Zimbabwe Transformative Party kuveza ukuba sokuzalele ingwe eZimbabwe ngempela viki abacatshangelwa ukuba badlelana lezanu PF babhombe indlu kamnumzana Saibef Msengezi ophikisa ubukhokheli bukaMnangagwa. Umfundisi uSeni Spanda, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, utshele uGibbs Dube weStudio 7 kumele kulondolozwe ilungelo loluntu eZimbabwe.
Into eqakathekileyo okumele iphakanyiswe isisekelo sombuso weZimbabwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe siyavumela abantu ukuba bathengisele ngokuthula, siyavumela njalo ukuba abantu bebe lokwehlukana ekuboneni izinto. Isisekelo sombuso asibambezeli abantu, kodwa siyabanika ithuba lokuba abantu abayehlukeneyo benze izinto ngendlela ezehlukeneyo. Ngakho mina into engiyibona iqakathekile ukuthi njengamaZimbabweans kumele siyeleni kwisisekelo sombuso owethu. Umsekelo lesi sayenziwa ngamaZimbabweans ngo-2013 savumelana ukuthi yindlela ilizwe elizabanjwa njalo libuswe ngalo, njalo labahlali beZimbabwe kulamalungelo abo avele khona phakathi kwesisekelo sombuso okumele akhuthaze, okumele abanje njalo agcine njalo avikele ngohulumende. Ngakho-ke thina sikhuthaza njengabamabandla sikhuthaza uhulumende ukuthi isisekelo sombuso weZimbabwe kumele sisilandele njalo sisigcine njalo sivikele ngohulumende ngoba ngumsebenzi uhulumende alawo. Labo abantu beZimbabwe kumele ukuthi basiphakamise njalo nxa kulesikhathi lapho isisekelo singalandele sinalo ilungelo lokuthi ayisisekelo sombuso weZimbabwe asilandele.
Ikhwele ngazani-ke abantu bavalelwe, abanye sibonile ukuthi sijangarembwa basanda ukugwetshwa, kodwa kuya ngaphi konke lokhu nxa likukhangela le?
Inkosi, futhi into eqakathekileyo ukuthi nxa kukhulunywa le mthethwandaba lamaphodisa labo bonke abantu kumele kuthakanise isisekelo sombuso weZimbabwe. Kuyafanele ukuthi nxa kwehlule kuma-lower court kuhambe naku-constitutional court kuye-challenjwa amanye ama-rulings abe yenziwe. Nxa sibona ukuthi isisekelo sombuso lelungelo loluntu selwephuliwe, kumbe ngabe kunguhulumende kumbe ngabe kuyiliphi igatsha likahulumende elingabe lephule ilungelo loluntu, njalo-ke siyananzelela ukuthi abantu abaningi beZimbabwe bayathanda ilizwe leli. Nxa betshengisela kumbe bekhonona ayisitho ukuthi bayalizonda ilizwe, kodwa bafuna ukuthi kuqondiswe ezinye izinto ezithize. Ngakho-ke khonokho kuqakathekile. Njalo thina njengamachurchi besilokhu sikhuthaza ukuthi bantu akube lenkulumo zelizwe lonke esingathi yi-national dialogue ezanceda ukuthi izinto eziningi lezi abantu bahlale phansi bakhulumisane. Sesibonile amanye amazwe elungisa amazwe abo ngedialogue lokukhulumisana.
Ye, uhulumende uyatsho ukuthi kule Poland lapho abantu bangahlala khona bekhulumisane, kodwa amanye amabandla akufuni khonokho. Pho kuyakhulunyiswana njani?
Ngiyambona ngani isiphambaniso esiba khona ukuthi anti Poland ama-political parties. Thina sikhangelela ukuthi nxa usiba lenkulumo kube lenkulumo egoqela iZimbabwe wonke, abamachurchi, abama-labor unions, omama, ama-youth, wonke umuntu abe-represented, ama-traditional leaders, izinduna zethu, bonke abantu bekwanise ukuthi bebuye kutafula leyo bebe khona bekwanise labo ukukhuluma belungise ilizwe leZimbabwe. Yiyo i-national dialogue thina esiyikhangeleleyo.
Umfundisi uSeni Spanda ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Singekehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umlingiso lodumo umthulisi moyo owaziwa ngegama lokuthi Mahlalela uthi udutshulwe ngabantu eGoli ngempela vike ephuma emcimbini wabaculi eHillbrow Theatre. Lanxa umnumzana Hayten Nkomo ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero status, iningi lisola ukuphathwa kubi akwenziwa nguhulumende esaphila. Abehofisi yomeli weZimbabwe kwele-South Africa sebesungule umkhankaso wokusiza bonke abantu abafuna ukuthola ingwalo zokuzalwa lokuhambisa bekhona le kwele-South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngugaino kumede.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.